uthi kona ilandelo izonto lebehluleka longu yikuphosisa kakhulu futhi ngoba akunato esilehlulekileyo esikwenza kuphela yikuthi kona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo sithole ama-lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkolo muqala ukuvuka kodwa mina ngibona ngantu abona ukugijima masiyane usuthi abantu sebehlulekile siqalise kanje so branda yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi le iyasizwa inkonomo uzavukile uze liyavuka
ye kodwa-ke lokhu okuthoyo uncedo oluvela kwamanye amazwe ukuthi luphathise isizwe kukhanya kungabuyi osekwethuse abaningi ukuthi hhayi kutho ukuthi alubuyi uncedo sizabe silokhu sifana le minyaka edluleyo uthini wena lo
uyabona lokhu esikukhulumayo lokhu Chris akufani lo muntu ovuke sene esiye emagrosi uyathenga isinkwa lapha sikhuluma nge-investment process ngathi umuntu kumele ahluze izinto zakhe alungise izinto zakhe ngendlela epheleleyo engela kuqamuqamu okuthiwa ngesikhiwa ama-shortcuts mina ngibona ngathi nje abami nje basheshe nje baphangise befuna ukuthola ama-conclusion angayisiwo abantu abafunde ukubekezela ngoba lokhu yikho kwami kwami kusitsho ngesikhiwa labantu na Rome was not built in one day but in one day i-Rome can be destroyed totally so sesisakha lapha nxa usakha vele kuthatha isikhathi kodwa kungadidiliza ngela ngeke lodwa usudilizile kwakwaphela lokhu so kuyakhiwa nxa usakhiwa akusuze kube kuhle ukuthi kuphuthumukani kawani konke kuhle kuvuke kuhloko ukhanye konke sokuphila kuyabe kungayisikho lokho
kodwa nxa sikhangele okwenzakalayo kungani kuyawucobodisa umnotho welizwe okokuthi ukuvuka kwawo kuzathatha isikhathi eside njengoba usitsho okusekubangela abanye ukuthi bathi hayi kutho ukuthi asivotanga kahle la
hayi loko okwenzakala ubona usenzakala lokho yingunge esikhalela ukudabuka kuyaphela konke lokho mina ngibona ngathi sesifike kupoint olona into yonke izalungiseka ngendlela eqondileyo abantu bengajali ukukhala akula nto engasoze ilungiseke yonke into iyalungiseka ngendlela eqondileyo asibekezeleleni into zihambe nje stage by stage kuze kulunge.